Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazomo hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 19 kuhlangula 2020 ngontungamili nkomo. Endaveni zekuseni lamhlanje
ama cases lawa ayisavisa kutshengisa ukuthi umkhuhlane lo usuqhanze kakhulu abantu abasebeyobambile okulusiza ukuthi sokulabantu ke abalawo khona apha ekhaya abathole lapha bangazi khona.
Kulabantu abangamachumi ayisithupha lambili 62 ababanjwe i-coronavirus izolo okubangele ukuthi inani lasebefunyenwe belo mkhuhlane lo elizweni likhwelele yeku 463.
Namhlanje umuntu osebenza kwezempilo kahle osebenzela uhulumende kakwazi ukuthenga iyembe, kakwazi ukuthenga igubo, kakwazi ukuthenga ithayi, kala bhulugwe, kala lutho, uquma ngenyawo esiye edolobheni ayephenduka njalo abantwana balala bengadlanga.
Odokotela, abongi kanye lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilo kahle sebekhalele umsebenzi bekhala ngeholo. Kuvigwa kube lokulwisana esikodlweni sebandla leMDC eHarare izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi ayisithupha lambili 62 ababanjwe igciwane leCoronavirus izolo. Lokhu kubangele ukuthi inani lasebefunyenwe belomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe likhuphuke liye kumakhulu amane alamachumi ayisithupha lantathu 463. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi phakathi kwabantu laba abangamachumi amabili lane ngabavele kwele South Africa, abahlanu bavele eMelika, kuthi abane bona bavele kwele Zambia. Kulabane abavele eLesotho, abathathu abavele kwele Botswana, kuzo kuba njalo lababili abavele kwele Namibia. Abangamachumi amabili ngabavele beseZimbabwe abathole umkhuhlane lo elizweni. Idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo ngabantu abangu 32 abatholakale belomkhuhlane lo izolo, lilandelwa ngeleHarare lona elile 15. Sixoxele sakhamuzi sakoBulawayo njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Kuyethusa kakhulu okwenzakala koBulawayo Fokankomo. Ama cases lawa ayisavisa kutshengisa ukuthi umkhuhlane lo usuqhanze kakhulu abantu abasebeyobambile okulusiza ukuthi sokulabantu ke abalawo khona apha ekhaya abathole lapha bangazi khona. Kuyazwisiseka nxa kungabantu abavela kwamanye amazwe anjengabo-South Africa avelisele leliqansileyo lemikhuhlane. Into eyisabisayo kakhulu ke imbangela kuyikuthi-ke okunye futhi okumqokayo ukuthi isikhathi somqando ke bayatsho ke abazingcwethu ukuthi umkhuhlane lo umemetheka kakhulu nxa kugodola. Siyazi-ke koBulawayo amalanga amabili amathathu ayedlileyo umkhathi ujikisile. Kuyagodola kakhulu kutsho ukuthi-ke sikhangele ukuthi iviki liphasiyaphela maviki siyaphela nala ambalwa kadela asemqandeni kuzaba lobunzima kakhulu kuzamemetheka umkhuhlane lo abantwana kwazabalawo.
Ungathi abantu bayazilandela yini iziqondiso zokuzivikela kulo mkhuhlane?
Abantu bangasebelibala ukuthi umkhuhlane lo ukhona. Uyabona nje abantu bezihambela bengagqokanga izivala mlomo zinezi sidinga amamaski ngesikhiwa. Umuntu uyidonsela emlonyeni makhaleni nxa sethe wabona nxa kungathi kuthutsha imoto yabapholisa kumbe nxa esethe wabona amapholisa ezihambela nje esitaladeni bumsedonsa ke imaski zevala. Even nxa kusendaweni ezilabantu abaningi njengasezitolo lapha kufolelwa khona ukudla lonto ezithize kumbe emafutheni abantu babezimele nje ubona sedonsa ke imaski liyala nxa sithi wabona kumbe ipolice alingani liyadlula khona lapho ukuthi ukuthi abantu bagqoke ama mask la ukuthi bagqokela amapolice bagqokela ukuthi bavikele umkhuhlane labantu ngansebelibala ngansebekhohliwe sibili okuyingozi kakhulu ke ngiyakhuthaza ke mina uzulu ukuthi kalimuke singangena ebunzimeni kakhulu kwinyanga zenezi ezimbalo ezilandelayo ezaziwa ukuthi ziyaqanda kobulayo uJune uJulayi bebilo August kusiya ekuqaleni kwaSeptemba sizabona kuzoba nobunzima kakhulu nxa abantu sebelibele ukuthi lo mkhuhlane ulubhubhane emhlaba wonke jikelele lathi ungasibhubhisa usiqede nxa singananzelelanga kuyadinga ukuthi sikhumbuzane ukuthi hayi ke asikaphephi besiphepha nje ngoba umumo ubengani kawuvumeli ukuthi umkhuhlane umethe kakhulu xa singena esikhathi somqalo kunje kungaba yingozi kakhulu kakhulu kakhulukazi siyakhuthaza ke abantu ukuthi kabalimuke bazivikele
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso eqhuba inhlelo zokulwisana le-coronavirus AIM for Bulawayo against COVID-19. Umnumzana Useni Spanda.
Ubona ukukhona lasesi ukuthi kokuqala sesingene phakathi kwesikhathi somqando siyananzelela ukuthi umkhuhlane uyamemetheka kakhulu njalo kwesibili siyananzelela ukuthi ukuvula komkhonomi ukuthi abantu babuyele kuyathengisa abantu babuyele njalo edrobheni kube lokuhambahamba okwenzakalayo khonokho kungenza ukuthi sesivula-ke isivalo esizaba sikhulu kakhulu endabeni le-COVID-19 lokuthi abantu begcine bethola leli gcikwane kulabantu ababuyayo abaningi abantu abangangeni ngendlela esemthethweni bevela eBotswana labane njalo bevela ngale South Africa bayangena kungabi lo muntu okwaziyo ukuthi sebengeni bebehambe sezimotini zabo kuyingozi kakhulu lokhu ngenxa yokuthi babe bengatheswanga njalo bethwele umkhuhlane beyoletha ebantwini
ngibone ngani abantu bazivikela yini ukugqoka okwama-mask lawa okuvala amakhala nemilomo
abanye abantu bayakwenza kodwa abaningi bagqoka nxa bebona amapholisi ngathi abanye abantu bagqokela ama-mask amapholisi nxa amapholisi engasekho uyabona ukuthi umuntu uyabe imask liyani siyesibi singaphansi kwamakhala kwezinye isikhathi azayifakela ngaphansi komlomo njalo siyananzelela ukuthi lokhu ukuthi abantu ade bethengisela esenza ama-demonstration lokunye yebo kuyayenza ukuthi abantu bengasayenzi ukuthi baphane inani lokuthi omnyabe ekhashana kulomunye khonokho ukuthi kungabe ngezinye izinto njalo ezenza usebegcikwane libe khona njalo sinanzelela ukuthi imidwende eminyeni abantu abasemabhenki ilokhu iminingi abantu beminyana imidwende yabantu abalayinela ibhuphu iningi ngakho zonke izinto lezi zizayenza ukuthi eligcikwane lingene libe ngaphakathi komuzi wangithi lapha koBulawayo
Umnumzana Useni Spanda isiphathamandla senhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ukukhwela mahlayana kwabantu abalomkhuhlane we-coronavirus lokhu kuza ngesikhathi izisebenzi zogatsha lwezempilakahle sezikhalele umsebenzi zikhala ngeholo eliphansi. Izisebenzi zezibhedlela ezigoqela odokotela labongi zazise izolo ukuthi sezikhalele umsebenzi ngoba imali eziyiholayo kayiseneli lutho. Lanxa nje uhulumende eyengeze ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50% ngolwesithathu. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngomkhuhlane we-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor. Umnumzana efidlela Ncube yena ocubungula njalo ezombusazwe.
Izisebenzi kahulumende ezempilakahle zifanele zikhala lomsebenzi. Uzakhumbula ukuthi kasoma volunteer bangabantu abahamba baye esikolo ukuthi bayefunda nzima, baphenduka bekhangelela ukuthi bazo bazohola bathenga izindlu bathengele abantu babo okubafaneleyo kube lokudla endlini kuyiwe esikolo kodwa namhlanje umuntu osebenza kwezempilo kahle osebenzele uhulumende kakwazi ukuthenga iyembe kakwazi ukuthenga igubo kakwazi ukuthenga ithayi kala bhulugwe kala lutho uquma ngenyawo esiye edolobheni ayephenduka njalo abantwana balala bengadlanga akunzima okunye okumangalisayo ngakho ke nxa bengasatoyitoyanga nxa bengasasukumanga bakhalala umsebenzi akula muntu ozalungisa imali abayizuzayo bazuza sengathi imali yamavolontiya okuthiwa hayi siyakubonga ngemva kokuthi usisize kangaka kanti bangabantu abawufundelayo umsebenzi njalo bawenza uyingozi bewenza nsuku zonke usuku ngosuku usuku lemini ukusiza leli lizwe ukukhalala kwabo umsebenzi kuyinto efaneleyo kakulungiswe into abakhala ngayo
Ukukhalala umsebenzi lokhu Ncube kuza ngesikhathi ilizwe libhekane lomkhuhlane we-coronavirus. Ayisikho kufaka uZulu engozini yalomkhuhlane yini lokho?
Ukufaka abantu engozini aso zisebenza ezempila kahle ngumbuso wezano PF nxa uqathanisa ingozi yecoronavirus lo mbuso wezano PF icoronavirus ngumfana kayisilutho izano PF kusuka ngo 1980 isibulele inkulungwane lezinkulungwane zabantu ngegugula hundi ngomramatswina ngendlala ngezifo ezalaphekayo kodwa ezingelabithwayo ngoba kungela mithi ngabantu abathwele nzima phansi phezulu begcwele umhlaba ke jikelele besiyafela ngaphandle kwelizwe abantu babuswa kabi ayikho into eyingozi empilweni okwedlula umbuso omubi wedlula i-earthquake wedlula indlala wedlula impi wedlula konke abantu bezimbabwe bathwele nzima ngaphansi kwalo mbuso ngakho ke abezempila kahle ukusukuma kwabo kuyindlela yokusiza abantu bezimbabwe nxa bengabancedisa babasize sisukume lathi njengamanesi kusukume kume yonke into ukuze kube lenguquko elizweni yikho kuzasiza izimpilo zabantu hayi ukuthi amanesi ahlale ahlalele ubala ahlalele into engekhoyo kanti abanye bayadla bayasutha badiliza ilizwe okudiliza ilizwe nguhulumende hayi izisebenzi zezempila kahle
umnumzana efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso ye citizens covid 19 monitor Kulaba sakhulayo ababikwa bezame ukungena esigodlweni sebandla leMDC eHarare iRichard Morgan Tsvangirai House ngenkani izolo kwaba lokulwisana kwaze kwangenela amapolisa abopha abanye. Isikhulumeli seMDC umnumzana Khaliphani Phukeni uthi abantu laba ngabasekeli bebandla leMDC Alliance.
Ngempela kuke kwaba lodlame olwenziwe yiMDC Alliance. Ubaba uGiles Mutsekwa ubesiza ku-standing committee nguye u-national executive obheke ngeze security uphathi yethu so bafika laphana behamba abovonto lalo ulokhu zenu ubaba lo bengu-former elections director wethu bafika lapha behamba labafana bebaningi nje bephethe nezinsimbi lapho besithi bafuna ukuthi bamlimaze ephume emotweni yakhe manje security yethu ibi-alert yashiyashishi security yethu yafika ke lapho saba disarma sithe sesiba disarmile ke hayi fortunate enough amaboys ala anto aseduze khonaphana ahlabiza ke le backup yikho ukususwa kabo ke besuka laphana i-alliance le angaze ngibona abantu abangcole kanje angaze ngibona abantu abathanda igazi kanje angikaze ngibone abantu abathanda udlame kanje angazi ngempela lokho kwathiwa ubaba uTsvangirai udlame luphuma ku-alliance so basifike lapha naye amapolisa kase baxotsha ke saqhubeka ke ngomhlangano wethu hayi uhambe kahle kakhulu umhlangano wethu umsakazi
Sike sezwa udaba lokubana belike labiza amalunga edalele parliamente kodwa awazange abuye kungakuliqiniso yini lokho
haya kulona iqiniso siphuma ku meeting ngemande besithe sifuna ukuhlangana nabo ngalwesithathu but besingakabatsheli lokho kwase kuvela ukuthi ubaba ukomitsho bekunguyobe umelthi aba address njengo chairperson we party nguye umuntu osimiya kakhulu lapha kwase kuvela ukuthi kumele ahambe ayobhekana ngomunye umsebenzi weParliament. Kwase kuyacaca kithi ke ukuthi akakwazi ukuba address laba bantu, so sase si postpone ke leyo meeting. I-meeting esiyenzakala izoyenzakala yona, kodwa siyipostponile ngokuthi ubaba ukomishi besamele ukuthi agijime ayoyenza umsebenzi weParliament. Ngicabanga bebesihlanganisa ne-building entsha leParliament.
Umnumzana Khalipani Phukeni yisiphathamandla sebandla le-MDCT. Ubexoxa lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. UChris uxoxe njalo lo msekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Yena othi ngamanga ukuthi abasakhulayo laba ngabe bandla lakhe.
Ngamanga uShaka Jobo, thina njengebandla e-MDC sahamba saye court, sayatshela i-court ukuthi sifuna ukuthatha indlethu esemthethweni. Yikho-ke singake sinamhlanje sibe senza udlame sisazi ukuthi kuza kungasingcolisa. Ngamaqinga abomonzuza nokhuphi abazama ukusingcolisa ukuthi sekuthiwe e-court sihambe nezandla ezingcolileyo esikhathi kuthiwa i-BDN. Silandele umthetho, asila muntu okwazama ukwenza udlame siyahluphuna, siyakwazi ukuthi sahambe e-court esimelele i-judgment ngoba silandele umthetho owenza ukuthi abantu ukuthi yibathi iziphulamthetho abantu abangamahlongo endlela. Thina hathi singabantu esiqhile njalo dlama sibifuni yithi sahamba sabuya basika kanjeni ukuthi bathisha abantu abathatha kwadlame sihamba namaphoyisa namasosha azange sibiseli namhla okungasenza singalisisiya khona njani. Silabantu abaningi over 2 million singahamba kodwa zibese thina siyalandela umthetho we-fair due process.
Manje bona labo akuthiwa babotshiwe ngemva kokuzama ukugqekeza ihofisi le bengaba bengobani?
Izithunywa zabo abantu abahlakaniphile bayathatha abanye abantu egogwe eshurugwi amato izibhonda nabanye abantu babezabethu babagqokise i-uniform. Yikho-ke thina asilabantu abanjalo ngabantu babo abazama ukusingcolisa. Yikho-ke thina azange sibe lo mhlangano ihambisihatha ngodlami thina sihamba saya sela enkundleni ukuthincedise sithathe indlu yethu.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Life ithi usomabhizimusi omhlophe obelobudlelwano lebandla leZanu PF umnumzana John Braden Kemp kasekho. UBraden Kemp ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engu-79. Iphephandaba leChronicle lona lithi kulowesilisa ongakazakali obulawe yindlovu eVictoria Falls kuthange. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Msakazi wami omuhle nabalaleli e-Studio 7 ngiyalibingelela. Libingelelwa ngoNdlovu uGatsheni. Yey, lokhu osokusenzeka ekhaya msakazi yikho nje ngiphawula ngakho, hayi akusekuhle. Kodwa ngabe kuthi kunje kusenzakala lokhu kuvele kuqondwe kiyo i-government straight ekhona, ngabe kungcono kungaliwa labantu ke kuliwe labona labana abaphezulu abayibo abadala ukuthi isimo sona lesi sikhona siqhubeke sisenza lolu hlobo oluyilo lona manje. Uyabona manje sichana sodwa siphansi emazingeni aphansi la, ngakula sisombulule sizaphuma kakuthawe lonye inhloko kuze kulunge kahle yonke into. Le nto yenzakala eZimbabwe mani iyayangisa mani. Abantu babusile izwe ngokuthanda, hayi phela amalungelo ethu angapi makunje, sima ngapi thina njengabantu balamalungelo? Hayi lokho kunzima.
Sanibonani
basakazi nabalaleli lo okhulumayo ngugatsheni ephuma ekhaya kusesikola ngokusebenza ngila egoli ngithanda ukuphawula indaba le esinzi indaba phenduke eye MDCT le MDC Alliance laba bantu badlala amadlwane yazi ngazo ukuthi abantu badlala amadlwane njalo badlala ngengqondo zabantu umakhuphe nomngane wakhe bahluleke ukuthi hlangana bakhuluma into eyodwa baphume lezwi elilodwa elivumelanayo ngoba lapha akusazakala ukuthi sokuliwa landa thina sikhangelela ukuthi kuliwa lokuthi kukhitshizwa izano manje sokusilwa nje bona bodwa lokuthi babe lomqondo omunye ukuthi kuhlangane wonke amaparties la kukhitshizano kube sokubonakala sokuya phambili ukuthi kwenzakalani lutho hayi hayi lapha sigokela zimpumputhe zodwa la lami ngizaze ngibe ngcono ngama ngakhokhela ngoba ngiyabe sembona phela ukuthi hayi mase kunje ake ngibeke phansi ama differences ngiye komunye ngithi kasibambisane sibe lalwana umuntu ibig snake abayiboni bona sebe basebenzinyoka sebe silwa bona bodwa hayi basi yangisolwa ngama politics party kwethu lokho hayi hayi
kama usibangelize Ndlovu omnangagwa baphuma ezikhundleni kungena abantu abazothuthukisa isizwe abantu bethola imisebenzi abantu ababekho eZimbabwe ngobuningi niyeli amabhiliyoni abantu abekho eZimbabwe bebalekela bona omnangagwa ukuthi bababusayo abaphuma ezikhundleni kubusa umuntu ozobuya ezothi abantu bethola imisebenzi izitalada zifile ngafika eZimbabwe ngani liganga kodwa bathi ngosopolitiki abaphume lapo sike sifake abantu abazokhuphula leli lizwe indawo yonke i-dusty road vela kula nto abayilungisayo eZimbabwe into abayaziyo ukuyanika abadala amabele abolileyo benikeza abadala amabele abolileyo izikhundla lezi vele kumele bephume ubusa amandebele amatonga kungcono akubusa umuntu ozobheka i-ofisi imisebenzi ivuleke hhayi amadoda la behlele ezitulweni ezibhodabele laye selele njengobhudi wakhe lo wayelala ezihlalweni
igama nguKelvin Mlotshwa ngisekhezi umnangagwa ukuthi akhokhele umthandazo kukhulekelwa umkhuhlane lo mbona inhlamba enkulu le usatane wake wabiza umkhuleko nini abantu bayacatsha bayahlukuluzwa bayabulawa ngamacala wonke aphezu kwakhe lawo ebesebiza umthandazo ngaliphi
Hey makomrade, linjani lonke bakithi? Ngicela ndincede lapha kule problem ngifoyelwa ngabantu abami la, ngikhatshana uNdlovu. Ukhanya kulomuntu obaleke quarantine center eByteBridge. Kukhanya umakhelwane wami kulaphana emagwegwe. Hanjo, abayazi inamba yami ku-416-2, next door ku-415-2. Kukhanya kulomuntu obaleke khonaphana obaleke eByteBridge kuma quarantine centers. So umuntu lo ncasi siyakhangela lapha kulaba abantu ababanjiwe i-corona. Ukhanya la ukhona. Hanjo. So ngiyacela ukuthi umbe oseduze bayithi mbona inamba yamapholisa khonapho ngicela ukuthi ancede afoyele amapholisa ukuthi bekuhambe endlini nale u-416-2 ukhanya umfana lokuthi ufihliwe khona ngala ngikwazi ufihliwe ngobani abantwana bayamfonela la khanya bona bayesaba ngoba ukuthi bekhulume emapholiseni ngiyokuhamba njani I don't know ngicela lincede makomplete ngoba heyi singaphele emagwegwe khonapho ngedanini sibili ngiyacela ngokuthi mina ngikhatshana so ngizaze ngifike kusasa khonapho etown
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Izulu lesikhukhula libulale abantu abalitshumi lantathu edolobheni le-Abidjan kwele Ivory Coast izolo. Inkantolo yakwele Mozambique ifumane amapolisa ayisithupha elecala lokubulala owayelwela amalungelo kaZulu u-Anastasio Matavel phambilini kokhetho lwanyakenye. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umthethwandaba weSupreme Court izolo wale ukwesula umthetho ovikela abokuza abangela maphepha ababuya eMelika bebancane owedaka kumbe iDeferred Action for Childhood Arrivals. Umthetho lo wafakwa ngumnumzana Barack Obama esangumongameli. Umongameli Donald Trump nguye obecele inkantolo ukuthi iwesule. Baphose babe yisigidi abantu abangela maphepha afaneleyo abavikelwe yilumthetho. Ukwesulwa kwawo kuyabe sokusitsha ukuthi sebengaxotshwa kuleli babuyiselwe emazweni abazali babo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika, umnumzana Timo Moringayi.
Ukuqhubeka kwayo iprogram yena leyi incedisa abantu abaningi labantwana over 700,000 abalethwayo ngabazali babo bedinga inhlala kahle. So siyakujabulela lokho okuyenzwe nguChief Justice Robert esithi yena umongameli welizwe gala vumo yokuquma yona leyi program ukuthi abantwana laba bengakuparticipate, ngoba siyabona ukuthi abantwana bona laba abakhulela lapha into abayaziyo here Melika, lapha okwavela khona abazali bebancane they don't even have a connection khona ngale or understand ama cultures abavela khona. So sithi hayi ku right lokho abakuyenzileyo bazanceda abantu abaningi, and i talent pool emsebenzi ku IT kuma restaurants business and everything le employment status incediswa ngabantwana bona laba ababuyayo abakade sebe out of status ngoba incwadi zabo besezi-expire.
Umnumzana Joe Biden uthi enganqoba kukhetho oluzayo uza kwenza bonke abantu abaphansi kwalolu hlelo bathole amaphepha permanently babe yisizalwane zeMelika. Ubona ephumelela kulokho?
Unumzana George Bush wake wayizama yona le immigration overhaul ukuthi anikeze abantu ababengelancwadi or ama illegal immigrants izincwadi ukuthi bakwanise labo ukuhlala kahle lokubhadala ama taxes towards the country. Abaningi lokhe bebhadala ama taxes even bengama illegal immigrants, but sizabona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi umnumzana Biden uzakwanisa yini unqoba ama senate seats ukuthi ama democrats abe le majority, yikho kuzabanceda ukuthi baphase ama laws wona lawo.
Umnumzana Tim Moringayi isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Jerusalem, ikaya la mi, ilo no lo sé, hambre na mi, tu mangishila na. Jerusalem, ikaya la mi, ilo no lo sé.
KG ehamba ke lapho lo nomcebo besigqibela uhlelo lwethu. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. kulabantu abangamachumi ayisithupha lambili 62 ababanjwe icoronavirus izolo okubangele ukuthi inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo elizweni likhwele liye ku 463. Odokotela abongi kanye lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle sebekhalele umsebenzi bekhala ngeholo. Kubikwa kube lokulwisana esigodlweni sebandla le-MDC eHarare izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-Fast 7. Asidibaneni kweze kuseni njalo ngomvulo. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.